Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiringo kusipha indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 17 Mpalakazi 2022 igama ngugeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
IZAMPF ke isisebenza amapolisa ukubana besimise kuhlelo zethu ngenxa yokubana kibo iTCC inhlanganiso ongavalangi ibeke ivunyelwe ukukhankasa.
Ibandla eliphikisayo le-CCC lithi kuyadanisa ukubona ibandla le-ZANU-PF lisebenzisa amapolisa ukubenqabela ukuqhuba imihlangano yamarali ababeyiqoqe kusase lesikhathi.
Konakalo uyo susenze ukuthi sihlale khona phesheti ngoba sela planning. La phesheti nisihlala si-6.
Izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu ku-Ward 20 eGwanda South ngeviki edluleyo. Lachiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi laze laquphula lezihlahla. Kwezemidlalo kumncintiswano wenguqu oweFIFA World Cup 2022 osufika emaphethelweni, iCroatia namhla igqibe ithatha indawo yesithathu kumncintiswano lo ngemva kokunqoba iMorocco nge-2-1. IMorocco yona ibuyela ekhaya ithethe indawo yesine kulomncintiswano. Siliphathela zonke lezi indaba lezinye kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le-CCC lithi kuyadanisa ukubona ibandla le-ZANU-PF lisebenzisa amapolisa ukubenqabela ukuqhuba imihlangano yamarali ababeyiqoqe kusase lesikhathi. I-Studio 7 ixhumane lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Siyabonga ye, bekufanele ke sibe le end of year rally yethu okufanele siyenze ke njengomhlala siyenza iminyaka yonke kubana ke silama program esiwayenzayo ukugqiba ke umnyaka. Ngomnyaka lo besile presidential dinner njalo silonhlelo lokubana ke siyepha ke ama underprivileged i-charity dinner yethu ya raise imali kubana siyepha ke abahluphekayo labampofu ilizwe lonke jikelele. Njalo ke sibe lenhlelo le rally yethu yokugcina ke obuyinhlelo okufanele siyenze kubana simonitor kubana sihambe njani.
Lapho lisenqabelwa ukuqhuba umhlangano wenu kumbe singathi irali eHarare endaweni ezimbili liphiwe yini izizathu ubana kungani lisaliswa?
IZANU-PF ke isisebenza amapolisa ukubana besimise kuhlelo zethu ngenxa yokubana kibo iTCC inhlanganiso ongavalangi ibeke ivunyelwe ukukhankasa, kodwa ke lapho esiyakhona sesilendlela zokubana sikhankase njalo kubana sikwazi ukufinyelela ebantwini. Sesilungiselele ukuthi inhlanganiso yethu ke iyambulwe ebantwini ngomnyako zayo lamanye amaprogram alendelayo ukubana ke inhlanganiso iqalise ukusebenza kakhulu ngaphansi esiyabe sithi iVictory silungiselela ukunqoba kwethu kukhetho luka-2023.
Umsekeli kasomlomo webandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba. Ibandla le-MDC liqala umhlangano walo owe-Congress yalonyaka kusasa eHarare phakathi kokukhonona okuthize okwamanye amalunga alelo bandla. Bathi umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora kalandelanga isisekelo sebandla labo ngokuzifaka ukuba aqhubeke ekhokhela kulokumelela ukukhethwa ku-Congress ngamalunga ebandla. Omunye walaba umnumzana Norest Marara wahambisa udaba lwakhe lokuphikisa ubukhokheli bukaMonzora phambi kukamthethwandaba kodwa kalukahlelwa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Ibandla le Movement for Democratic Change liza kubamba inkomfayalo enkulu eka Kongolose wesihlanu kusukela ibandla labakhona kusasa mhla ka 18 December enkundleni ye City Sports Center eHarare. Lenkundla sagcina ukuba layo ukubambela kumhlangano ngo 2006 ngova kwezinye iziphithiphithi ezazenzakele ibandla ladabukana phakathi, kodwa leyo nkomfa yaba yinkomfa eyaba ngumkhomba ndlela o le enza ukuthi ligcine linqoba kukhetho luka 2008. So sibuyela khona nje ngengqondo ebukhali njalo elenkangelelo yokuthi okuzaphuma kuleyo nkomfa kuza kwenza ukuthi ibandla lizibuthe ngokugcweleyo ukuze senelise ukuthi singcwabe konke okubi akade sokusenza ukuthi ibandla lingenzi kuhle ekhethweni njalo lokuthi kuhlale nje kulo budlwangudlwangu ebandla.
Kulamanye amalunga ebandla lenu Dube akhonona ngokuthi umnumzana Monzora uthethe isikhundla sokukhokhela ibandla lenu kungekho emthethweni, omunye useze wahambisa udaba lolu phambi kwamthethwandaba. Uthini ke ngakho lokhu?
Thanda ukuchasela abalandeli bebandla labalalela ukuthi i-National Council ngokomthetho le-Constitution MDC yiyo echoyo ukuthi indlela yokukhetha umongameli kumele iphathwe ngayiphi indlela la esingathi inomination yiyo echoyo ukuthi kumele kuphathwe ngayiphi indlela kulandelwa iconstitution. Iconstitution ithi kumele kukhethe abantu abakuma provinces, ayicho ukuthi kumele kube iprovincial assembly eyenzelwa eprovince, kutsho ukuthi kumele kukhethe abantu bama provinces. Ngakho nxa ku national council labo bantu bama provinces babe bekhona, ngoba vele i national council iphathwa ilamalunga amaningi avela kuma provinces ngazontathu zama provinces. So yikho ke yaba lamandla ukuthi ibe yiyo eyenza inomination process.
Nga ngikuzwisisa kuhle lapha Dube uthi wena isisekelo sebandla salandelwa okuqondileyo, njalo umnumzana Monzora akazange athole umuntu omphikisayo ofuna laye isikhundla sokukhokhela.
Ukunominatwa kokwenza ubaba uMonzora wanominatwa kungelangitsho oyedwa owaphakamisa isandla wakhetha kumbe wasukumisa elinye ibizo elingasilo likababa uMonzora. Yikho okwenza ukuthi sithi sisiya kuCongress nje kungasekho sidingo sokuthi kube lokuncintisana kuleso sihlalo, ngoba owakhethwayo kumbe owanominatwayo kazange athole ophikisayo. Kwaba njalo kumongameli, kwaba njalo kumsekeli kamongameli ubaba uChief Ndlovu, kwaba njalo kwesibili umama uMpariwa, ngoba labo ababe nominatiwe sokumele bayincintisana babuya labo bazalela bathi hayi kabasafuni sebekubona nje ukuthi umama uMpariwa uzawudla umbutho. UChairman bancintisa ubaba uSox Jugoro wagcina enqobile, kuVice Chairperson bancintisa umama uYvonne Msaruro wagcina enqobile. Yizo izikhundla akade kumele ziye contestwa kumain wing kuCongress yethu, kanti eziningi ezangaphansi eziyizikhundla zabomabhalana abasebenzayo yizikhundla eziza kugcwala iswa ngokufakwa kwabantu befakwa ngumongameli ngomva kokuthi ehlale phansi ledale lakhe.
Umnumzana Witness Dube ngusomlomo webandla leMDC esixoxelaye eseHarare. Kusenjalo umnumzana Norest Marara utshele iStudio 7 ukubana akukho angakwenza ukuvimbela uMonzora ukuthatha ubukhokheli bebandla okwamanje, ngoba udaba lwakhe lusazahlelwa komthethwandaba. Ubuye wathi laye uzaphatheka kumhlangano kusasa, njalo wathi insolo yakhe ngeyokuthi akulandelwanga isisekelo sebandla kukhethwa umnumzana Monzora. Idale lePhalamende selipasise umthetho obusahlolisiswa we-Private Voluntary Organizations PVO Bill. Usukhangelelwe ukuhanjiswa kuSenate ungakayi kumongameli Mnangagwa ukuthi awufake uphawu lwakhe ube ngumthetho. Ingcwethi zithi lumthetho ulakho ukuguba inhlanganiso ezizimeleyo kweleZimbabwe, ngoba ungasetshenziswa ukujezisa lezo nhlanganiso ezitholakala zingalandeli zingawulandeli ngemfanelo. Lokhu kwemukelwe ngenjabulo ngamalunga ebandla leZANU-PF abathi inhlanganiso ezizimeleyo kazihloniphi uhulumende kamongameli Mnangagwa, njalo zisetshenziswa ngamazwe aphandle ukungenela kwezombusazwe weZimbabwe. kodwa kolunye uhlangothi inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla aphikisayo bathi lumthetho we-PVO uzaphambanisa inhlelo eziningi ebezisiza izizalwane zeZimbabwe lalapho uhulumende ehluleka khona. Lezi nhlelo zigoqela ezempilakahle, ezamalungelo oluntu, ezokupha abaswelayo ukudla ikakhulu emaphandleni lezinye.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafo bembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla, izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu kuward 20 eGwanda South ngeviki edluleyo latshiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi laze laquphula izihlahla. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi emhalipe bodo lesipozo zisele zisegcekeni kulandela ukuna kwezulu leli ebelilulaka lomoya esabisayo ophakamise uphahla lwezindlu yaquphuna lezihlahla. Unkosikazi Glory Mbetsi owewodo uthi kune izulu ebelilulaka olethusayo elimtshayele indlu yokulala yadilika.
Ngathi ngilaphana ekhishini ngapho kubona kuquphuka kuphela umoya lezulu lamanje ngapho kuthi awuthuthu ngelezulu zonke azihlalele ekhishini khomphani kwalahle lavala vele ngizama ukuthi ngilunguze vele ngaboni lutho kuthi nxa ulunguza vele uthelwa ngamanzi ubuso lobu le khishini ndako sinethwa simile sijamile sesimanzi nte ngibambe losane lalo lwe-four months kuthe kuphela khonapho enganithwali yathingcononyana uma ngathiwa vele ilusiphelile konke le mpahla sokuphila.
Uthi njalo badinga usizo lokusukumisa indlu yabo ngoba yena labantu abakhe sebelala egcekeni.
Umonakalo nguyo osusenza ukuthi sihlale khonapho eshedi ngoba sela planini lapho eshedini sihlala siyi-six. Besicela nje uncedo lokuthi kanti sithele impilo njengoba kade sikuyisikhathi sesu ukuthi sithole imali yokuthi sidinga amabhilidi abesiyakhele kunzima indlala isikhathi sokulima isikhathi sezulu akulalapho esingachasha khona asilala plani.
Umnumzana Onetsi Spata oyisakhamuzi emhalipe uthi kubuye umoya omkhulu kakhulu ogcine udiliza izindlu ezimbili.
Umoya lo phela ngeke sibekwazi ukuthi singathi umoya lo waqala wawuyisindlu lezi le hambe isikhithi silelandawo esekisile imali asakazi.
Uzobhukwe bodwe umnumzana George Ndlovu uthi umkhulu umonakalo oyehlele izakhamizi zesigaba sakhe.
Izihlahla zaquphuka, intango zahamba, izindlu zadilika, abanye basala bengaselanda ukuhlala. Zisukumeze ukuba ukudla kwazo konke kade kukhona kugcwele amanzi sofunkwa ngamapholisa. Le ngokokunye badinga abanye abakaku amabhedi zetifiketi lezinye ziphepha zabo zilimele.
Ngolwesithathu kuleviki abahlenga uzulu engozini abe-Civil Protection Unit CPU bebambisane labenhlanganiso ye-Red Cross bavakatshele imuli ezehlelwe yilumonakalo bezothula uncedo lokudla lengubo. Umgcini isihlalo we-CPU esiqinini seGwanda umnumzana Thulani Moyo ukhuthaze izakhamizi ukuthi zakhe izindlu eziqinileyo ukuze zivikeleke engozini ezifana lalezi ezidalwa yikuguquka bomumo womkhathi i-climate change.
Bayakhe izindlu ezingani ziqinile bafake le-brick force laphana ukwenzela ukuthi izindlu zinjani ziqine. Sase sizama ngazo zonke indlela njengesivil protection sancediswa i-Red Cross njengoba libabona bekhona la basiphathele ama-non-food items lathi from i-civil protection department sabuya lokudla.
Kusenjalo abe-CPU bendawone lababona ngezomumo omkhathi sebekhuthaze izakhamizi ezabelwe nzima eThekwini South le-North futhi ziqaphele izulu elizavelela kwele Botswana kulimpelaviki. Izulu leli liqale ukuna endaweni ezijeneyo ezibalisa esiqinini seGwanda izolo ebusuku. Umbiko okhitshwe zingatsha lezi uveza ukuthi izulu leli lilakho ukuphakamisa uphahla lwezindlu lokuyisa izihlahla. Ngalokhu uzulu ukhuthaza ukuthi ahlale ezindlini lapho izulu lisina njalo engalingi axhaphe imfula ngenyawo nendalo nezimota. Ngalesi sikhathi sezulu iningi lilahlekelwa impilo ngemva kokuthathwa ngamanzi okugalula kumbe ukutshaya ngumbane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemhalipe eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Ngugama
Okwamanje sesidedela kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekana labesifazana empilweni.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana yona eseSouth Africa. Sicubungula impilo yabesifazana kulelo lizwe.
Kuningi okungaphathi kahle okwenza impilo ingabi lula kithi singabomama. Okunjengalezi nsuku nje kugoqela ukucinywa kukagesi okwenzakalayo lapha ezweni lasemzansi. Ngithemba ukuthi abantu abaningi bayazi ngokucimicimi kagesi okhona kulezi nsuku. Ukucinywa kukagesi lokhu kuya hlasela kakhulu mama kumabhizinisi abawenzayo, kakhulu mama laba abazenzela amabhizinisi wabo, njengabala mama abala amasaluna, umama abathengisayo, umama abala amakhichi. Kutsho ukuthi uma kugcinywa ugesi endaweni enjengamasaluni akusetshenzwa ngoba isikhathi esiningi usetshenzwa ngayo ugesi lo. Umama abala amakhishi kuba nzima futhi abakwazi nokuthi bapheke ngoba ugesi usukungekho, kuyawisa amabhizinisi wabo. Lalaba abathengisa ezitaladeni kwesinye isikhathi bayathengisa kuze kube mnyama, kodwa kulezi nsuku kunzima nokuthi umuntu athenge zokuzobe umnyama. Ma kuqala ukuthi kutshonilanga bavuthi izinto zabo bayahamba. Leli bhizinisi kade bezalenza kusukela leso sikhathi abachayise ngaso kutshonilanga kusiyachaya izikhathi zalala zade bechayisa ngazo kungakabi lokucinywa kagesi. Sekuyikuwa kwebhizinisi la. So omama bayathinteka kakhulu kule ndaba kagesi, bathinteka kakhulu. Njalo okuyinto lathi singabi noma silwela amalungelo abomama okungela nto esingayenza ngakho. Ngoba ukucinywa kukagesi akuhlasele umama kuphela, kuhlasele ilizwe lonke laseMzansi Afrika. Ngakho ngiyazi impela ngithi kubo mama laba abasebenza leyo msebenzi, singazama ukuthi mhlawumbe sidinga okunye okungasisiza, kumbe abantu babe lokungama-generator noma yini, ngoba ukucinywa kukagesi lokho akukhanyi kuyinto ezophela masinyane, ngoba kulokho kusiya kusiba kungezelelwa besibhekele ukuthi hayi mhlawumbe kuzokuba ngcono, kodwa hayi akutshengisi kuba ngcono kuya phambili. So omama kumele ukuthi mhlawumbe bazame amanye ama-alternatives indlela zokuthi bengenzani.
Siyabona njalo ukuthi bekulohlelo lokwenqabela udlakela ezindlini olwe 16 days of activism olugqitshwe ngomgqibelo odluleyo. Kukhona yini elikwenzileyo njengenhlanganiso yezimu imbokodo ukuthi libone ukuthi umlayezo lo ukuthi abantu bengahlokolozani uyasabala?
Msakazi, ngasho ngithi i-16 days of activism iyenzeka minyaka yonke, kusukela ekupheleni kwalwezi kuze kube phakathi kwaDisemba. Siyinhlangano yezimu imbokodo noma kungaso sikhathi sayo i-16 days of activism, sihleli njalo sihlaba siyihlikiza indaba yokuhlukunyezwa kwabantu ngobulili kumbe kwabantwana. Siyayihlaba siyayihlikiza langa le 16 days of activism ezidlulileyo, besiloke siphezu kwawo umkhankaso ukuthi sihlabe sihlikize ukuhlukunyezwa kwabomama lawo balabantwana, ukuhlukunyezwa nje komuntu. Into besigxile khona kakhulu kiyo manje besiphatheka kabi njengenhlangano ngokuzwa kakhulu ngokukhulelwa kwabantwana abancane. Besizama ngamandla wonke ukuthi sike sikhulume labomama ukuthi omama abake behlale phansi labantwana besise abancane, bengalindi ukuthi umntwana kuthiwa azaphuhle kumbe azathombe ukuthi hayi manje umntwana sekhule sokungakhulunywa ngendaba zocansi. Ngemva kokubona ukuthi abantwana bayakwazi ukukhulelwa bese sebancane ngalesi sibange sisibonile sikuzwileyo ngezehlakalo eZimbabwe, abantwana ababili sibazwile abangaphansi kweminyaka elitshumi abakhulelwayo. Sikubone kungcono ukuthi sithumayeze omama ukuthi umntwana akuhlalelwa phansi kukhulunywe laye esesemncane, ukuze akhule sazi ukuthi nxa ethintwa ngendlela engalungile, nxa ethintwa ngendlela enje akwazi ukubikela umama. Siduduzela futhi omama ukuthi ababe lendlela okukhulunywa ngayo lo mntwana. Umama angabi ngumuntu oyesatshwa ngumntwana, umntwana akakhululeke umama lomntwana oyintombazana kube lobungane okokuthi umntwana noma ihlangana lani lapha hamba khona kumbe kukhona umuntu omthinte kabi, umntwana akhululeke ukuthi afike akhulume lomama. Umama bengabi yizilwane, bengabi ngabantu abanothiwa umntwana fike ekhaya fike chochobale esabe ukuthi atshele umama okumehleleyo kumama, ngoba sinanzele ukuthi abantwana abaningi noma sikhuluma labantwana abangamantombazana uyathiwa mtshela ukuthi awumama nesabe ukumtshela lokho kunje umama uzanitshaya ngoba umama uzanithethisa. Omama ababe le ndlela yokuthi abantwana bebe bebakhulisa ngokuhlonipha, bebakhuza kodwa bengabasabi.
Lo nkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo esixoxe naye eSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutshali lami usithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile njengenhlala yenza uhlelo lulandelayo siliphathelwa nguChris Gande liphuma lendaba lichone lendaba.
Chona njani izilukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi seBhinga umnumzana kudakwashe Munsakwa ongumlimisi njalo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba Chris Gande. Salibonani bazalwane abathandekayo abeZimbabwe emuhle.
Ungasitshela ukuthi unjani umumo khona ngapho eBhinga nxa sikhangele amalungiselelo okulima?
Lo nyaka amalungiselelo okulima eBhinga ahamba kahle sibili okumangalisayo. Into yokuqala iqakathekileyo abantu kade beyikhalela lizulu. Abantu bathokoza okwamanje ngoba izulu hatshi selibuyile sibili lilinengi njengokuforecast okwakukhulunywe yi-meteorological department ukuthi hatshi manini ukulima izulu linkhona lizabuya. Seliqalisile ukuthululeka izulu lina kamnandi. Sikhangele indaba yokulima ngokwayo sesibone abantu bephiwa inhlanyelo i-district yonke. Babephiwa umuntu bephiwa inhlanyelo yakhe eyomumbu ephiwa njalo inhlanyelo yakhe enyawo tila mabele singathi ngesikhiwa ama small grains ngoba liyakwazi ukuthi njawe njabo Bhinga isikhathi esiningi kuyachisa so kuyabo khayela ukuthi belime ama small grains inyawuthi lamabele kuyenza kuhle sibili kodwa silendawo sibili ezilinywa umumbu ezinyabo lusulu esithi zona yibi break basket emadebeleland north baqalise kuhle sibili yibe baqasa ukuphiwa inhlanyelo kodwa district yonke isikhaviwe ukuphiwa inhlanyelo iphiwa Ministry of Agriculture besebenzisa abalimisi endaweni ezijiyeneyo osimabhuku ibe ababhala amagama abantu abaphiwa leyo nhlanyelo okwakhathesi abanye bebekukhala bethi hayi oyomumbu isalutshwane bakhayele ukuthi umbi ngangezelelwa kodwa lokho sebekutholile hatshi bathi bayakwazi ukuqalisa ukulima baphiwe njalo ama-fertilizer umuntu uphiwa i-50 kg yakhe fertilizer i-compound D ephinde etshe ephiwe khonapho khona po itop i50 kg ye fertilizer konapho ethepiwe so abantu bephiwe hayi bayathokoza kakhulu.
Abantu bayayithola na inhlanyelo njengoba sisizwa kuthiwa intengo yakhona idla phezulu
ina la babagande silikhangelele okuzwayo lonyaka. Lonyaka kuyasuthwa sibili khangele ikakhulu eBhinga kuzasuthwa ngoba abantu sebephiwe inhlanyelo ngesikhathi abantu baphiwa ama fertilizer abo ngesikhathi sikuthaza yebona izakamizi zeBhinga ukuthi hatshi azichiyane lomkhuba omubi okuthatha ifertilizer becaphisa umfula benika umakhelwane eZambia besedingise imali phansi sibili asichiyane nini lokhu iminyaka lomnyaka kulabantu ababothayo besedingisa ifertilizer eZambia eyabe kitshe nguhulumende lonyaka uhulumende usefake amasocha akhe abekhangela ukuthi hatshi konke okwenzakalayo kwenza esemthethweni akula muntu othengisa i-fertilizer so konke kukhangeliwe ngamehlo abomvu khangelela ukuthi hatshi kuyasuthwa sibili ngempela lonyaka siyathoka nje abantu bethu.
Nxa ukhangele ubona ngani inala izaba khona yini lo umnyaka kumbe kuzaba indlala?
Inala babagande silikhangelele okuzwayo lonyaka. Lonyaka kuyasuthwa sibili sikhangele ikakhulu eBhinga kuzasuthwa ngoba abantu sebephiwe inhlanyelo ngesikhathi abantu baphiwa ama-fertilizer abo ngesikhathi. Sikuthaza nje bona izakamizi zeBhinga ukuthi hatshi azichiyane lomkhuba omubi okuthatha i-fertilizer becaphisa umfula benika umakhelwane eZambia besedingise imali phansi sibili asichiyane nini lokhu iminyaka lomnyaka kulabantu ababothayo besedingisa i-fertilizer eZambia eyabe kitshe nguhulumende lonyaka uhulumende usefake amasocha akhe sikhangile ukuthi hhayi konke okwenzakalayo kwenza esemthethweni, akula muntu othengisa i-fertilizer, so konke kukhangeliwe ngamehlo abomvu. Sikhangele ukuthi hhayi kuyasuthwa sibili ngempela lo nyaka. Siyathoka nje abantu bebhi.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Abalaleli abathandekayo, abalaleli abalalela iStudio 7, siyabonga kakhulu. Siyalivalelisa lisale ngothando olumnandi. Thwala umbhalo kubantu bakulindiswe, bantu bakubhinga. Thwala umbhalo kotubeleke Changuzi, kuchitisa kuti oyumunyaka tukonze kuvuna biya thonse kuzwa uchunga kwesika kulusulu. Thwala umbhalo me mwana wa Mavula Kudakwashe Munsaka.
Lo-ke bekungumnumzana Kudakwashe Munsakwa, umlimisi ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lina
siyabonga Chris Gande ngohlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Kumcintiswano wamazwe omhlaba weFIFA World Cup 2022 ogqitshwa ngesonto, lamhla iCroatia ibilwela indawo yesithathu leMorocco kumncintiswano lo. iCroatia inqobe nge-2-1, kuthi kusasa umhlaba wonke jikelele umelele umdlalo wama-finals ngamehlo abomvu. Lokubona ukuthi yiliphi iqembu elizathatha ukhezo lweWorld Cup 2022 phakathi kwentshantshu zenguqu iArgentina ezabidibana leFrance. iFrance yiyo eyathatha ukhezo lamazwe omhlaba lokumdlalo kulo umdlalo ngomnyaka ka-2018. Sigqiba ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba leqembu le-Combined Stars, lona eselethule i-single yalo entsha. Untungamile Inkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Combined Stars liqembu elilethandawonye abaculi abazimeleyo ababalisa iCholocho Great Sounds. Usoyapi, uzibusiso Ncube kanye lo-Alastair Ndlovu. Nansi isikhulumeli saleli qembu njalo engumkhokheli weCholocho Great Sounds, uThamsanqa Sibanda.
Isingi yethu ithi amabombo enhle. Amabombo enhle kusuka kwisifingqo siNdebele esijulileyo esikhuluma ngaso. In short, khangela phambili kukho konke okwenzayo. If ufuna ukuthi ukuphuthe noma ukwenze kwenzeke, kumele ufokase kikho. Yikho indikimba yengoma ephekwe ongithi eyakhelwe phezu kwakhona.
Ngathanda ukuxhumana lani mhlawumbe abafuna libachayele amagigi balithola njani?
Bengasithinta kule namba bazafaka plus 27 number say South Africa, abase South Africa 08405164 03, 08405164 03. Abangaphandle kwelizwe bazafaka plus 27 8405164 07.
Siyabonga ntungamili leqembu ebelicula kamnandi le Combined Stars. sesilugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo. Yimi uMagumede uGaino Saidi sithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.